sicabanga ukuthi okwenze bangenelisa ukuthi bahlangane lathi kuyiwona umkhuba wokwenziwa kwezinto eZimbabwe, wokuthi ke bona iZimbabwe bayibamba njengokuthi iHarare. So mabe buyile bahlangana leHarare basho ukuthi bahlangane leZimbabwe yonke ijikelele. Bese ngithi ke makade kungabe besibabonile-ke labantu base-Commonwealth, kahle kahle babunkomo besinalokhu engqondweni yethu ukuthi ngabe ulwazi lolu besiluthole kusese lesikhathi ukuthi bayeza. Besizimisele ke thina njengebandla le-MRP ukuthi besizahamba khona leHarare, mhlawumbe sithumele abantu abangafika mhlawumbe 10 babe nama-placards nemibhalo thizeni nomusho thizeni esiwuchazayo ukuze bavule amehlo ngendlela abasebenza ngayo, ngoba esikunanzelelayo ukuthi-ke kuningi okuhlupha iZimbabwe ngaphandle kwezinto ezenzakale eHarare ezinokwenza nalokho kwenziwa iZANU-PF. Ngoba singakukhangela kuphela ngesiZANU-PF zabona ingani kuthiwa kumele kulunge kuphela kuZANU-PF, kanti uhlupho luseZimbabwe yonke ijikelele, kumele ukuthi kulungiswe izinto ezinene. So-ke thina besahamba-ke lapho-ke manoma bengasiphanga-ke umcijo ukuthi sihlangane labo sikhulume face to face, besizimisele ukuthi siyedemonstrate khona ngale-ke siphakamisa ama-placard. Leyo nto izaba yithulu engcono yokuthi-ke sibonise umhlaba wonke nge-displeasure esinayo, khangeleke inhlupho zethu esinazo njengabantu bakomthwakazi.
Mnumzana Fuzwayo, lina lani njenge-ibhethu likaZulu, yiziphi izikhalazo ebeliyazifikisa kuqula le-Commonwealth lele?
Vele okuqakathekile yindlela abantu abaphatha ngayo elizweni, ikakhulu imagebheleleni. Ezithi zikathesi kuthiwa kulungiswa udaba lomjoqazo igenocide eGugurahund, kodwa uzathola ukuthi inkabazo ifiwe ngaphandle, inkabazo kayinikezwa ilizwi lakithitho ukuthi ifuna kube njani. Kuningi okuhlukumeza abantu bemadebheleleni, i-marginalization eyenzakala elizweni. So mbona ngazathi konke khonokho yizinto ezeziqakathekile ukuthi abantu siziphakamise ukuthi hhayi nalobo baba lo-elitshele sithi yena uyalungisa udaba lombhuqazi akalulungisi ngendlela esithisa i-victim, kodwa ulilungisa ngendlela esithisa umbulali. Yiso lapho da okuqakathekile ukuthi mhlawu bekwazi ukuthi hhayi, ngoba ingozi ukuthi abantu bebhilive ukuthi udaba lomlilo uyalungiswa lona kusenziwa amadlwane. Umhlazane udaba lolu selulungiswa kuze kuyebuzwa abantu abayibo abalimanayo ukuthi bafuna ukuthi lubanjwe njani, lubanjwe ngubani, ngaphi, ngasikhathi bani.
Moyo, ngemva kwemihlangano yaleli qula labomnankagwa labochamisa lezinye inhlanganiso ezizimeleyo, ubona i-Commonwealth ivuma yini ukwamukela iZimbabwe futhi?
Esikunanzelelayo babunkomo ukuthi ukukhuluma esikuzwileyo ikakhulu inkulumo zabo mnankagwa nezabo chamisa ngale ikakhulu kuye kuyikho lapho okule ndima enkulu yepolitics edlalwayo ebonakala international. Sizilalelile inkulumo zabo sazizwa nje, kodwa uyabona nje ukuthi ukukhuluma kwakhona ayisikho nje lokho kubonisa ukuthi abantu bazimisele ukubamba izinto eziyizo eziyenza ukuthi ilizwe leZimbabwe libe yilokho eliyikho khona. Uma ulalele even abochamisa abazange bake bathinte ngento ezifana nalezi ubaba uFuzo asezithintile ngenye izibalisa. Okwenza bangazithinti ukuthi bona aziba-affecti, njalo umnankagwa angeke akuthinte lokho ngoba akumu-affecti kangako, ngaphandle kokuthi-ke abe batshele ukuthi hhayi uyakulungisa, unendlela yokuwulungisa, bebe sebejikake ngale besivalele ngaphandle ngapha emathebeleleni ukuthi singezwa. Thina-ke sikunanzelayo ukuthi-ke asazi khona ngesiZimbabwe ukuthi bafuna ukukusolva kanjani, kodwa thina njengemathebeleleni ngapha emthwakomthwakazi into engayitsho yokuthi thina kasiza ukuthula, ngoba esikunanzelelayo ukuthi imathebeleleni ngumthwakazi yonke ijikelele ilokhe isibekelwe ngaphansi. Abafuni ukuthi ilizwi elangapha emathebeleleni kulokomthwakazi lizwakale international. So ngaleso sizathoke thina-ke whether bayayibiseli iZimbabwe kumbe kabayibiseli, mbona ngani akukwenza kakhulu umahluko kithi ngapha emathebeleni, ngoba inhlupho zethu zabe lokhu zingekasova lokhu zifanana. Ngoba ungananzela inhlupho zeZimbabwe eziningi ziye yene kakhulu kuma-human rights abuses, into ezasukela ngapha kuGugurahund, ukubulawa kwabantu, abantu abalokhu beqhubeka behamba nje kungela muntu obathintayo.
Baba Fuzwayo, akuyiphethe
akhangela enkulumweni zona izinto ngoba besitho kamoya ngiyanokuhlezi abantu bonke abasesezibeya bathizimu umuyikhangele lilizwe elilamazwe ayi-2 alenhlupho ezithiyeneyo. Ukuthi ufithi ngobani oyabe mele uhlupho lwemathebheleleni Because in support of the Belarian terms, they are not seen as the national issue, but they are seen as a regional issue. So, what is the Kuluman of Anna? Bakuluma wombuzo batikuluma ngamanye aba ngokuthathelwa amathuba emsebenzini nokungathathwa.